Abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina zingene esifadeni lapha ngoba safuni siyakade siya kuZiki ngoba amavota ayenzwa kiwona siwazisisi kade sose siye eZiki kade sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano weMDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu esigodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano weMDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Vakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Vakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili namalunga edale lephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga edale lephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo. Baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo wesitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitheni lokhu sokulokuxotshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela ukuthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Sina zingena esifadeni lapha ngoba safuni siyakade siya kuZiki ngoba amavoti ayenzwa kiwona siwazwisisi kade sose siye eZiki kade sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Imizamo yokuthi size imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa ejele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufukela ababantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba pendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhethwa ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe so sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
UGibson Bebe-ke ubekhuluma lapho amapholisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapholisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapholisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapholisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonthi Dziva of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist the police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37, bracket 1, of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of defense forces.
Leso ke isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapholisa. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo angitsho ukuthi ngivumele nalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akula khetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti ngisimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlu pho lingeneleni ekhethweni. Angithi ukukhetho kulingenela ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. sokuthi nga kuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chidziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu leqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sezimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kuziqala akutsho ukuthi bazangidinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yincwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle velukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo khona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele parliament kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukuba kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli sindaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathesi kuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo kudlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapolisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapolisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilaye ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli lithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hhayi bekulokucilibezela ngoba hhayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jahelidala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile ntunga.
Aha, Chris Gande intathela izindaba yethu ke bese xoxa la lapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke. Lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abasanda sixhuma umsakazo wenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezanu PF linqobile lithole izihlalo ezingu-145, MDC Alliance 660. Sizweni okunengi kuMavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesityelwe ngabanqobile abayi-207 kusele abathathu lezi-ke laba kungabe Harare, indawo zeHarare ezintathu, ama-constituencies amathathu ayeHarare. Phakathi kwalaba bantu abayi-207 kulo thole isikhundla emele i-NPF uMasango Mathambanazo, yena nguye onqobe ku-constituency yeKwekwe Central. Bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole ese-Norton. Bese kusithi ezisalayo abasalayo iZanu PF ithole 145, kuthi MDC Alliance ithole 60 seats. Lake ngama-seats alabo abanyukisa ukhetho lokudinga abameli. Bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi-210 abazamela ama-constituencies angu-210, kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare. Nanxa ama-commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangikhona ngaphi kwendawo, silindele wona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezekhi bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla, kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benyintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu. Kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye. Abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane, bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye, esingathi thina athiwa ngama-V11 forms, bese bebona ukuthi bayawelelana na. Kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela, bengatshela uZulu, bengazisa uZulu engxenye kusasa. Kodwa-ke isikhathi sesekhona, njengoba emthethweni abezekhi kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile. Kusitsho ukuba mhla ka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke. Silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo.
phakathi kwabantu abazane kuloko gijimisana konapho ke eHarare phakathi kwabantu be MTC Alliance lamapolisa kanye namasoja ngamafitshane kuhamba njani
ye kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MTC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo bekhona bathi bona oku inombolo ezibethiwe ngabezeki leza abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha votele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national zeki national command center bakhanya beloku bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho ke kwabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national zeki command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapolisa labasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana labantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umntu wonke bekuthiwa kahle ahambe
intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Kulife Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwi leibandla lezano PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasotsha lamapholisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekoBulawayo.
Ibizo nguMichael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha koBulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe lika-2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphume njani kuhambe kahle.
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele ngamhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzoluhambe kuhle besile inkundla yethu ke ibithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abale abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana olendaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle unjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifonela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage. I-triage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso owenzakale eMathewelands South eKafusi primary school athi melibe polling station kodwa sekuvota wathola khona na isi isimuve yaku eKafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka. So ngonjalo ke siyafanela izeki sithi zeki lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo okwenye futhi sokhakelayo ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusekela 24 hours ukuthi ukhetho luqalise siyazile ke amabandla kade campaign njengabazana uPF Zandile iyikhampena yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we MRP esibona intimidation sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bephosa ama pamphlets abo ekuseni kuzavuka kulukhetho emaduzana ama polling station okutshe siba be campaign asibonile imbiko ku WhatsApp la kubo Facebook ama videos ama parties e campaign akona okunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates bone so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho wona uthi sikhumbuzane ama candidates kwenze ukuthi kunaxindile umthetho okhethelo hamba endle eqondile
manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo ungasitshela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuzwa
ye besila ama press conferences besiwenza sikhulumisana nalaba udiaspora sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ingiziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama press conferences ethu sibize labona izindaba bakhona phakho kubulawayo abanye bakwazi live stream online ama radio nje yachiyechiyene
bona ke abaku diaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo imbiko yabo ababeyethula
ye njengayizolo nje ntambama sithola umbiko esawugcwayisa ukuthiwa abantu babona amalokhuza amasosha le mota zamapholisi zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yangikhona eminye engxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverifya ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll frees la enzele abantu abasezimbabwe ukuthi basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform labade ngafaka khona umbiko wakhe kuplatform yethu ye-WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room.
Namhlanje kujumoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kuba ke uhlelo ngale yongoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lezanu PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu 146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu 660. Kwanele Mthwaka Zomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.